yesesi ze impilo eminingi kakhulu ekhona kanti njalo sabona abantwana kuvile zedlulile abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva benjena ama-night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalengaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene kwavuka umsindo kakhulu angisoze mina nje ngiwaqambe bawo mabhawa owabonakala khona abantwana abantu ngabakhohlwe abantu ngabajabulanga kanti njalo emalokishini into esikhomoni sesisijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngabe lema ndaweni ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bathathe izidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacasini okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana abantwana babo bangathatha imikhuhlane bathelelane imikhuhlane lento eziningi ezinjalo kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali abantwana bathola izimali kodwa bengekela responsibility so abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzelwa khona amafuzu phati izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima yokuthi bathumezela abantwana so-ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho ngoba kuyabulala imorality kuziphatha kwabantu kuphinde njalo kuyamemethekisa lemikhuhlane enjengabo-HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna ukuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imisebenzi le engalunganga iqhubekele phambili abafana labamakhombi lokunye okunjalo izaphathisa na
kakhulu futhi sikhangele ukuthi lezakhamizi la wonke umuntu ancedisane lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazibulale ufana lomuntu oqhubela umuntu ichef othengisela umuntu ichef yokuthi azibulale so leyo muntu kumele aboshwe sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona abantu abaresponsible kusociety bazancedisana lamapholisa sikhangela ukuthi kube lemphumela ezancedisa ikakhulu yonaleyo iviki into enaviki yonaleyo kukuthi kuvamile ukuthi kunje senjengoba kungumgqibelo izikolo zivulwa kuphela abantwana sebedakiwe zasezinto ezinjalo so-ke sikhangela ukuthi wonke umuntu aphathiswe onganelisi ukuphathiswa ngezikolo zamapholisa ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona angeke sivume ukuthi ibulawayo aphenduliswe edoma legomora